into esiyaziyo njalo elobufakazi yikuthi sonke isikhathi uma umnankazwa eyaphandle uhamba labangane bakhe ukwenzela ukuthi babe yibo abahlanganiswa yilaba abasomabhizinisi akwamanye amazwe. Bahamba besithi bamele eZimbabwe, kodwa nxa sebuya lapho babuya bephethe esingathi izivumelwano ezizanceda amakampani alabo abangabangani bakhe. Umnotho welizobuyalokhu uqhululo siyakwazi ukuthi isakunda ibiphethe lo muntu ayicommanda exclusion ngenye indlela njalo yokuletha enye ikampani kumbe yona leyo sakunda ukuthi ithathe njalo enye imali ezaphiwa imali yokubolekwa ibolekwa kwele Zimbabwe ngamagama abantwana basezimbabwe kodwa izathatha idliwe indlela ezifane zabantu abalutshwana abayiwo abangabangani bakamnangabo.
YiZimbabwe yodwa ungasoze kuyisebenzele yini kumbe ngamazwe wonke we-Africa njengoba sibona ukuthi yi-Russia Africa Summit?
Bahamba behlangana le-Russia kuthiwa i-Russia Africa Summit, kodwa ngase bekhuluma le-Russia bakhuluma bengamazwe ngamazwe ngamazwe, abakhulumi beyi-Africa. Lokho kwenza ukuthi ilizwe ngalize lona lodwa lifanele ukuthi lithole elikutholayo kwele-Russia or livumelana le-Russia ukuthi lona liyancedakala kanjani. Bakhona abanye abakhokheli kwele Afrika sibabonile abasebenzela amazwe abo ukuthi athuthuke. Uma sikhangela kwele Rwanda kulobufakazi ukuthi njalo lanxa bebuswa ngendlela ethile kodwa kuyathuthuka siyakubona. Kodwa ngobuningi bamazwe e-Afrika abaningi baye lapho e-Russia abamelanga i-Afrika bamele iimuli zabo. So siyazi ukuthi ngobuningi i-Russia yiyo ezathola okuningi kwele Afrika.
Sesicubungula bona ubudlelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele-Russia. Ubona ingani kungaphuma okuningi yini?
Khona lokhu kungaphuma ngani kulobugqodi ngendlela okukhulunywa ngayo, ngoba siyazi ukuthi i-Russia yona ivele nge-technology, singakhangela ngembali yayo, ivele ilisebenza lamazwe e-Afrika ngesikhathi ulwelwa uzibuze. Kodwa manje siyazi ukuthi khona i-Russia isesimene sokuthi iyancintisana le-America ukuthi ibe lokhu ekhona i-influence kwele-Afrika.